Unkosazana Jenny Williams ebephawula nge-Situation Room eza kwamkela konke okuphathelane lokhetho mhla kuvotwa njalo uthi kulabantu abazazoqapha ukhetho ukuze bancedise lapho abenelisa khona. Unkosazana Williams uthi uZulu kumele athathe ithuba lokuvota leli ukuguqula impilo yakhe.
Because sifisa iZimbabwe engani ngcono okudlula leyo ekhona. Sifisa igwande engcono okudlula leyo ekhona. Angithi indlela idevelopment ifuna ukulethwa njani kumele ilethwa ngedevolution.
Unkosikazi Marilyn Spanda wenhlanganiso elisana lenkohlakalo eTransparency International of Zimbabwe uthi ukukhonona ukukhona ngekomishini yezokhetho kulakho kudala inkulumo.
Nasikita kula Transparency izinto azikho soba angithi maybe nxa i-voters roll yayimele iphume ayisanjani indlela ephuma ngayo ayihambelani nokuthi yayimele iphume njani ngokomthetho angithi abantu sebesola angithi nxa abantu besola kuba lokuthi kungathembi ukuthi ama-elections lawo azarana kanjani ngendlela.
Inhlanganiso elelwa intuthuko yabomama e-Human Development Association of Zimbabwe HODAS ithi zaqhuba umkhankaso wokuhuga omama ukuthi bangene kwezombusazo kukhetho luzayo. Kutsho unkosazana Juliet Nkiwane.
What for the women campaign such a catastrophe? Alasungazithuma umabona. What do we do thina ngama-villages ethu? Form ama-networks, ama-team meetings, sihlangane nesikotho. Sihlangane ngapha sikhampinela umamoyo esithe kanjani sasihambele ekhasilini sasihambele ephalamende.
Omunye ongenele umhlangano ngunkosazana Elizabeth Masuku edekezi insiza othe bebele isifiso sokuphatheka kukhetho kodwa bancindezelwe ngobaba.
Vele thina asingenanga khathesi ngenxa yabobaba ngoba bathi abafuni ukubuswa ngomama ezigabeni zabo. Kunjenje siyafisa besifisa ukungena but ngokubona ukuthi awula support ngapha kubomama omama baba kusupport babakwazi futhi ukuthi omunye umama kumele athuthukiswe.
Lo mhlangano buqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust CYDT ngenhloso yokukhuthaza uZulu ukuba evota ngobunengi ngomvulo ozayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.